Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olesibili mhlazi ku 15 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ihlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions izolo emzameni yokuxazulula udaba lweholo lezisebenzi.
Ungizwa kuthiwa khona sokuhlanganwa lo president
I-Commission ebona ngezokhetho iZEC ithi isigaba seMathebeleland South yiso esihambela muva ngenani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale kulinyanga.
Amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labalandeli bemandla lezano PF lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by elections.
Tethe COVID naleyo kubuthana kwabantu abaningi bolingazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njalo futhi basijayele ukukwenza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubekhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi eZimbabwe Federation of Trade Unions eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende. Umsakazo weZBC uthi Mnangagwa ubekhangelelwe ukuxoxisana leziphathamandla zalinhlanganiso bedinga indlela yokuvumelana lezisebenzi eziphakathi kokukhalala umsebenzi lezinye indaba eziphathelane lezisebenzi. Lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi uMnangagwa ukhethe ukuhlangana lenkokheli yeZIFT ngoba ekhulumisana layo ngcono kulezinye ezifana lezimta PTUZ leZCTU.
Ungizwa kuthiwa khona sokuhlanganwa lo president ukuthi udivele into yakho neyasalungiseki, kodwa siyazi ukuthi kuma-negotiation enkulumeni kulabantu abavame ukuba lethuba lokuthi bakwanise ukukhuluma lo muntu yama negotiators nxa sokwehlule ukuthi iZFWTU ikhulume lo president, kodwa nje kulabanye abasemuva abafanele babe bakhulume labo akwaliswa. Isele sembuso vele siyajoyisana ukuthi umuntu olemvumo ayisebenzi zingakhuluma lalo muntu abafuna bakhulume ngalelaye. Into enhle ngoba sebimele izisebenzi zonke. Angikholi ukuthi nxa ungathiwa into ziyalungisiswa kuyabuzokuthiwa lokhu ngokweZFWTU, lokhu ngekweZCTU, lokhu ngokwezinta, lokhu ngokwePTZ, baye sebemelele izisebenzi zonke.
Ngokubona kwakho kuyini okubangele ukuthi uMnangagwa ehlangane lalabo kulokuthi ehlangane lenkokheli yenhlanganiso ezifana labo zimta labo PTUZ?
Siyazi ukuthi akula budlelwano obuhle phakathi kwePTUZ le izimta lohulumende. Kuqakathekile ukuthi nxa izinto sezihlupha lo ongathi uyezwana lo muntu ethwele isikhoma semali, nxa yona i-Federation of Trade Unions nxa bezithi bona balithuba lokuthi bangene eofisini kaMnangagwa kupresident, kabanikwe zithuba lakhona. Siyabasicabangela ukuthi ithuba lakhona bazalisebenzisa ukuthi baxoxe ngodaba lwezisebenzi zonke. Kuyenzakala empilweni nxa abantu bengathandani abasoze bakhulumisane. Nxa yena uMnangagwa engqondweni yakhe sithi yena i-PTUZ izimta bavame ukumelela izifiso zamaqembu aphikisayo. Imicabango yakhe uyabe ephambanisile, kodwa imicabango yakhe empilweni yazi kuyazuzakala ukuthi abantu baye bengakhulumisani lobe endlini sibili kulabantu abangakhulumisaniyo. Into esifanele siyithathe nje injengoba iyikho khona.
Ubona ngani ulayo yini imali efunwa izisebenzi zakhe kakhulu amatitshala athi afuna yona i-540 US dollars. Engaba la yini imali engako?
Siyazi ukuthi thina ilizwe lethu ngaso lizwe labayanga. Sile impahla eziningi kakhulu ngaphansi komhlaba, kumhlaba wethu. Uhulumende silayo, esilayo lo uyabhizisa izimali, khangeli amasocha, amapolisa, imprison service, abantu baningi kakhulu. Amanye ama public projects abayenzi abawenzayo kangenisa izimali kulezi mali eziningi ezama diamonds, igold okuphunyiswa okungekho emthethweni. Imali ikhona, angiboni ukuthi ungaswela ukuthi uyehlule ukubhadala izisebenzi zakho wena. Ungabuza ukubona izimoto abahamba ngazo omnanga kwa convoy yakhona, izimoto ezingu-40 nxa besiya emhlanganweni engaphandle kwelizwe bahamba bengu-100.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
I-commission ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi isigaba seMatabeleland South yiso esihambela muva kunani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale mhla ziku-1 kuyona le inyanga. Kumbiko owethulwe izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter, i-commission le ithe bayinkulungwane eyodwa kuphela 1133 asebebhalisele ukuvota kulesi sigaba seMatabeleland South. IZEC iveze njalo ukuthi iHarare yiyo ekhokhelayo ngabantu abazinkulungwane phose eziyisichiyagalombili 7841. Asebebhalisele ukuvota ilizwe lonke jikelele kusukela mhla ziku-1 bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 25,603. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Inkomo weStudio 7 uxoxele ingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Efidlela Ncube.
Amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo elisuthisayo elenza abantu bathi bona yebo sekuqondile. Kusese ngumango nxa uqathanisa inani labantu beZimbabwe ukuthiwa yipopulation labantu ababhalisele ukuvota, abantu ababhalisele ukuvota liphansi kakhulu inani labo. Ngakho-ke kusadingeka ukuthi kulungiswe khona lokho, kusadingeka ukuthi abantu bareje ngobuningi. Kodwa-ke kuyakhuthaza ukuthi bakhona abasukumayo, kuyabonakala bayasukuma, kodwa basadingeka basukume kakhulu ngokuba akukalungi ngendlela ebefanele ibe yiyo. Inani liyadingeka liqanise kakhulu.
Abadala bathi esalamuva ibanjwa izinja Ncube, ungabatshela ukuthi nxa sebethe balahlekelwa yilawo ma-constituencies kutshone kubo, kubaphatha njani?
Inani labantu ababhalisele ukuvota yilo elisetshenziswa ukuthi isihlalo ephalamende babe laso abakuleyo ndawo kumbe bangabi laso. Bangaba balutshwana abantu ababhalisele ukuvota endaweni ethile bayalahlekelwa isihlalo siye kwenye iprovinsi, kanti-ke njalo babe sebelahlekelwe yizwi lokukhuluma, sebesweloza bamela endaweni leyo abakuyo. Bayamdinga umuntu ozabamela ephalamende abakhulumele kwezentuthuko, kwezezikolo, kwezezibhedlela, abancedise entuthukweni. Nxa kuza kunywa ilizwe okuthiwa i-delimitation, kuyakhangela ukuthi abantu abasendaweni ethile babhalisele mhlawumbe kancane nxa uqathanisa la kwenye indawo, bese kususwa leso sihlalo siye kwenye indawo lapho ababhalise khona kakhulu. Okungenzeka ukuthi endaweni lasike sithi kuseGwanda khathesi mathathu ama-constituency ungagcina usule yodwa kumbe ezimbili, ensiza ungagcina usule yodwa ungasela nsiza north le south, ungagcina usule yodwa imatopo ungasela amatopo south le north, ungagcina usule yodwa i-Bite Bridge ingase ku-west kumbe i-east, ungagcina ungaselayo iBulilima west, iBulilima east, usule iBulilima eyodwa. Ingozi yona leyo abasukuma abantu babhalise ukuze bagcine izihlalo zephalamende zikhona.
Njengoba abantu belokhe bemadolonzima, kuyini okunye okungenziwa?
Ziningi izinto ezincedisa ukuthi abantu babhalisele ukuvota. Okokuqala, lolwazi lokuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi bavote, okumele kusabalaliswe izibeki lenhlanganiso ezizimeleyo lohulumende lama-political party la akhankasayo lama-candidate. Okwesibili ukuthi abantu bale ncwadi zokuthi babhalise kumele babe nama-birth certificate abaphilungelo lokuthatha isithupha, isithupha yiso obhalisa ngaso. Ngakho uhulumende kumele abone ukuthi akula muntu loyedwa ongela sithupha sokubhalisa. Okwesithathu okuqakathekileyo ukuthi abasezihlalweni babuse ngendlela epha abantu izizathu zokuthi bakhuthalele ukuvota. Okwesino kokugcina ukuthi ukhetho esilwenzayo lube ngolukhululekileyo, abantu basuthiseke ukuthi nxa esiyavota izwi lakhe lizahlonishwa, ivoti yakhe izabalwa, ihlonitshwe njalo, ukhetho luhambe njengalokho abaningi bevote ukuthi balufuna lube njalo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labalandeli bebandla leZANU-PF, lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by elections. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukuya koBulawayo ngempelasonto, kodwa ngenxa yomumo wezomvikela wakhe abathi kukhanya ungamanga kuhle ikakhulu koBulawayo kasayanga. Sixoxe loncintisa ukuba ngukansila kawadi 8 koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obelomcimbi ngempelasonto okhokhelwe ngomunye wabasekeli bakamongameli webandla umnumzana Welshman Ncube.
Sibe labantu abafika i-300 abazileyo, ikanti ke besilethe kakhulu ke ama-polling agents, the campaign team, lezakhamizi. Kube kuhle kakhulu. Umsekeli kamongameli webandla le Professor Welshman Ncube ube guest of honor lapha afikeke laye wakhuluma khona. Sikhuthaza ke ekhuthaza loZulu ukuthi abuye azovota mhlaka 26 March ke avotele ke i-candidate yethu ke Edwin Ndlovu ward 8 khonapha koBulawayo. Hhayi, kuhambe kuhle kakhulu.
Abantu babone kulabantu abalutshwana kade besembuthanweni lowo, inani kade likhona litshengisa ukuthi ibandla alilasekelo. Uthini wena ngalokho?
Umcimbi besilawo umcimbi weward lakho ewardini sananzelela silibandla leCitizens Coalition for Change. Silenhlelo ezimbili esizenza ke sikhathi sinye. Silohlelo ke lokubhalisa abantu ukuthi benelise ukuthi bavote. Kule team ebihamba ke ikhuthaza uZulu bethwala behanjiswa ke ezindaweni lapho kuregistwa khona ukuthi baregiste benelise ukuvota ke umnyaka ozayo ka-2023. Bezokusithi ke abanye ke singena ke ebantwini sikhankasela ke ama-by-elections. So koBulawayo ke silamawadi angu-8 aza ke ku-by-election, sibe ke lama constituencies ayi-2 la aza ke ku-election. So iwadi nye ngayinye ibisendaweni yayo labo belungiselela ke eyabo i-campaign. Ikanti ke abantu abaningi ke nje bandla sivumelana ukuthi kabangeni ke emgwaqweni badingi abantu kumele be-register bayivota, ngoba kukhanya ngani nxa kungabambekanga kuhle uBulawayo ngaluza ke amasithi edalela eParliament amabili ezivele nje ile 12 uBulawayo ibisisala le 10. Yikho ke siyaluqakathekisa kuhlelo lokuregister kwabantu. Yikho ke abantu abaningi kabe bandla ke babhoda ke bekhankasa ke bekhuthaza ke abantu ukuthi bambe beregister. Thina kwethu besikwenza ke siwadi, njalo sikwenza siwadi besibize ke icampaign team yethu elabantu abangu-100 sasesibiza nje lezakhamizi ukuthi zibe khona lazo. Kuzakhamuzi kulabantu abafika i-200, i-Residents Association, e-Thorn Grove, eMzilikazi, e-BF ke lengubo yenja. Yikho ke hayi abantu bebebaningi ke ngendlela abesihlele ngayo, ngoba besihlele phela ukuthi ke kube ngokwe-ward, abanye basendaweni zabo. Abantu abaningi njalo bebebuthene ke kuwa-26 lapho kade kumele kwenziwe khona i-confirmation ye-candidate ozamela i-council. Yikho ke kwasokudluliselwa phambili, kodwa ke abantu bebevele bekhona ngalo amalunga amaningi awe-party. Kanti ke amaningi amalunga ke abhoda asabalala uBulawayo wonke ke akhuthaza abantu ukuthi bahambe ba-register bayivota. Umongameli webandla bevele ngelahlelo lokuza koBulawayo, njalo angithembi ukuthi uzabuya koBulawayo, ngoba ama-by-election la khona elizwe lonke akho koBulawayo kuphela. Njalo ngemithetho ye-COVID yena le ukubuthana kwabantu abaningi ngibona ingazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njengalokho sasijayela ukukwenza. Yikho uzananzela ukuthi kasoze ke sibe le-star rally ke kungakayenziwa ama-by-elections lawa nxa ama-restrictions e-COVID yena la. besingena nje si team ekampenayo singena zakhamizini sicela amavoti.
Umnumzana Edwin Lovu ngozancintisa ukuba ngucounselor ka ward 8 kobulawayo ekubandla le Citizens Coalition for Change. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ugatsha lezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele izolo, kodwa kulabantu abafika phose amakhulu amabili 222 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba i-COVID-19 selehle layafika kunkulungwane phose ezimbili 1884, kuthi asebehlabe ijekiseni yesibili bedlula inkulungwane ezimbili 2182. Abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende useqinise isandla kunhlanganiso ezizimeleyo ezicothoza amaChina. Umqondisi wokwethulwa kwembiko kubandla leZANU-PF umnumzana Chris Mutswangwa utshele intatheli zindaba izolo eHarare ukuthi kule nhlanganiso ezizimeleyo esezisetshenziswa ukugenqula uhulumende ngamazwe angentshonalanga ecothoza abavela kwele China. Owake waba ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele abantu ukuthi bayembulala eKenya lapho acatshe kona. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter, uMoyo uthe wethula la mazwi wenzela ukuthi nxa abafuna ukumbulala bengaphumelela umhlaba jikelele ube kwazi ukuthi nguMnangagwa. Manje sengichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Yebo njani basakazi, basakazi buka Studio 7, hayi kina siphidi siphidi lempela ngapha, hayi siyibona nje uhlupho lolu sibethwa iZANU-PF, hayi asazi ukuthi nalowo muntu siyilofaka kuX kuZANU-PF ukuthi umuntu opheleleyo khanda sibili, hayi asiyadinga siyaswela kathi esisebefaka umthetho lokuthi akupaka imota sokuyi $16 ngelanga eBulawayo. Hayi imithetho yakhona shuwa asazi kusiyafika u-2050 ukuthi kuyake kunjani umuntu asokuthiwa ukungena eBulawayo imali engaka. Bantu bakhitha sisukumene sikhiphe sivotele enye iparty sikhiphe iZANU-PF i-MRP njengoba ingangeni kumapresidential election, asiyivoteni kuma-councillors, sifakeni upresidenti sithi noma uChamisa noma ngolo uSibangilizwe sifake one as long sokuphume iZANU-PF kupower ama-councillors ama-MP sivoteleni i-MRP ngoba leyibona iZANU-PF imithetho yakhona esifakwa manje ukuthi ayisho imithetho eqondiwe bantu, imithetho ezodiliza abantu kuthiwa abantu baleli lizwe ilizwe loku alilwangani lalizwe lithathwa ngahle ngendlela lalizwe.
Hey sanibonani bantu baka Studio 7 ojonga olaba nabantu kamili nabojonga bonke nabo-blessing nje nonke ithimba baka Studio 7 kungakhathalekile ukuthi ngobeshona mvama besindebeleni ngiyanibingelela nonke. Nikhuluma noJosephat Plant. Ngiyazi ngifisa nje ukuveza nje kancane ngingivezela abantu bakithi laba bathi abantu besishwene nabana bandlulu. Yazi ma ufuna ukubona akulalele uRadio Zimbabwe yikho zofunda khona ubona uzwisise ukuthi kulo bandlululo isindebele kasikhulunywa kuRadio Zimbabwe. Ingoma zesindebele nje kuphe ngupha kwambijana nje ukuthi njini yawo avela kakukhulunywa. Sobona aba bantu ababelokhu bethi thina simasikhala bona bethi siyeyi siyabandlula angazi ukuthi ngabantu abanjani. Umqondisi impela kayibambe engayekeli qhubeke nje nge-MRP sibelwa nje ukuthi engathi nathi amandebele ngapha singakhulula kumanje ungabheka bayacindezela nje lezi nezinto ukuthazenza ngale South Africa ukuthi amaphepha asalokhuzwa yibo abantu bezanu bona babahamba bektshela uRamaphosa ukuthi libavalile abantu laba sibuze bexoxe ngoba bayakwazi abantu besindebeleni ngobuningi asila maphepha ngabantu bezanu ngabantu bezanu ngempela izanu impela yisisithu esikhulu kona lomhlaba lako okunye okuningi siyakubona kodwa ke izanu impela thina sibuhlungu kakhulu ngakho ke lani bantu bakithi elingakuboni alikele ukubona impela ukuthi sithele nzima kanjani ngabona abantu ngiyabona
linjani linjani basakazi bestudio 7 hayi siyabonga ngendaba elisinika zona nsuku zonke ngemihla ngemihla siyabonga kakhulu lami lokhulumayo umoyo lapha entokazintula ngiyawezwa amaphathi akithi lawa lokhu ezama ukukhankasa ikhankasela ama-by-elections abuyayo lokhetho olukhulu olubuya next year but ngiworried kakhulu ongamaphathi okuningi ngengi lokhu okubuya kuzodisturba okunjwe kwabomonzora omakhuphe hayi badoda nokhana ikugeyini isizalo isupport because nxa i-opposition siyaqamuka iqamuka iqamuke kangaka kambe sizatholani akona nto esiyayithola ngoba izami yona iyabe lokhu ilosekelo olukhulu emakhaya igcine sithatha labanye abasethawuni kade bejekile umonzora ngoba umonzora vele kakulanto ayenza amakhupha akulanto ayenza badlala ngabantu kodwa-ke hhayi asithembeleni ukuthi nxa singavota sonke ngomnyaka ozayo kungaba lo tshintsho kwelizwe ngiyabona
basakazi abalaleli westudio 7 uvuka njani ufilisenisa lo okhulumayo ikhuluma esejohannesburg ekhaya kuselupane ejabhiwa ekana balaleli bestudio 7 kodwa ngabe niyathanda yini ukubona ukuthi thina ezinje singamazimbabweni abantu awamanye amazwe siyabanukela nje nawe sewuze ungumzimbabweni nawe uze ube namahloni okuthi wena uthi uphuma ezimbabwe ungangcono ukuthi uphuma emozambique uphuma ezambia uphuma e-angola uphumaphi kunokuthi wethu uphuma ezimbabwe ngoba izimbabwe ungathi nje angazi noma lela lizwe lakithi laqalekiswa angazi noma kwahamba kanjani angazi noma libuswa ngabantu abarongo abantu abanganaye unembeza yikho nje lakithi sunga abantu sebengasenaye unembeza lakithi sesiyinyamazana phela thina njengamazimbabweni sesiphenduke saba iy'nyamazana zeganga sesiphenduke saba iy'nyoka umabona abulawe ngendaba zegovernment yethu ngendaba zikahulumeni wethu onguye yena odosela kwesakhe edosela ingubo kwelakhe isayidi athoswe ngabantu bakhe noma sithi sikhala sizwa kanjani akekho nje osizwayo noma singaze kuye kukhala umsadiki isadiki ayizwa kuye ku-AU ayizwa kuye kune-United Nations ayizwa ngalolo hlupho esilihluphekayo ezimbabwe ngaleyo nkinga esiqondane nayo esibhekane nayo sisezimbabwe singabantu basezimbabwe ngempela umnangagwa nomgabe bayiqedile izimbabwe straight awujiwe ngalaba bayiqedile izimbabwe ababoni thina ngapha phansi ukuthi sihlupheka kanjani kungangcono uma ngabe ubona ukuthi asokwedlulile phela kungcono ukukhuza nje kungene abanye manje lapho ezimbabwe bazitshela ukuthi bona yibo abalwa impi yiba wabazaphatha umbuso impi kuyukuthi nathi thina sasingalwanga ti singaphathwanga isibhamu sangena isigaba kodwa nathi laba abantu ababesezigangeni babefikelwa yithi babebulawela iy'nkukhu zethu sasibulala iy'nkomo zethu baphekelwa yithi bona sebezitshela ukuthi bona yibo bodwa abalwayo kumele babuze hhayi izimbabwe madoda iseyimoshakele ngempela ma ngabe izalo mpela ma ngabe ikhubeka inje uyayibheka nje imigwaqo injani ingamagodigodi manje asifuneki yifeni ezibhedlela kuphi kuphi lana emazweni la esikhona siyanyanywa siyathintwa abanye kwamanye amazwe ababathithi the way abathitha ngakhona abantu bezimbabwe
sanibonani sanibani basithakazi basitudio 7 okungelela yongwenya hhayi ngikhala ngolawo lomkhosi ngemfundo esekhaya manje imfundo leyo from 2020 up 2022 manje hhayi imfundo yawa imfundo ayisekho and igingi le eqeda form 4 manje 2021-2022 kusiya phambili ngendlela isimo esikhona othisha bastrike othisha baholi uzofundisa kanjani nga
omunye umuntu eyakhe ingane ingafundi. Angazi uhulumende wayengakuboni ngani lokhu ukuthi imfundo iyawa, or mhlawumbe bajabula ngoba bona phela iy'ngane zabo zifunda ngaphandle kwamazwe and bafunda imali ezikoni eziphezulu, imali ephezulu. Thina abantu esingenalutho siyasokola, but bebangakwazi belungise imfundo, iy'ngane zifunde nje kahle njengabefore. Izimbabwe sisaziwa ngokuthi ngemfundo ihamba phambili, but soke ungene lo baba lo mnangagwa lona hayi azomoshe yonke into. Angazi ubaba ugawule bona babemsekela bemncomba, bamncoma ngani ngoba imfundo yawo, or mhlawumbe umuntu ngoba phela ujabule into like iphoketi limnandi kumele.
Sanibonani basakazi kwi-Studio 7, ngikhuluma lomlilo. Njengamanje ngikhuluma nani ngise-South Africa, eJohannesburg, ngilapha ngokusebenza kodwa ekhaya ngibuya enkaya. Nje bengifunda lapha iwork emathebeni sabo enkaya, bathi ngustazi manje sabathi yikhulumani FM. Ufike akhulume khona ethi useyakhe izikolo ezintathu, iGonye, Dabe neSagonda, wonke ukuthi wakhe ama-secondary schools. Uthi wayakhe ngemali engange 2 million zimdollars. Kambe 2 million zimdollars imali ukuthi ungazi uye hambe emsakazweni ufike ukhuluma amanga angaka umuntu omdala. Thina sithi sithuse abantu ukuthi bayesimene ephalamende, khathi sithuse ama-actors, abantu nje abafika ngale ba-acte baye-ade ama-numbers kungekho into abayilandile ngale. Bajike lapho bazotshela thina abantu esabachuzayo sithi mhlawumbe sithuse umuntu ozosimela kahle ephalamende, ahambise izikhalazo zethu ephalamende, alande umuntu omdala kuyadlala, ajike lapho azotshela thina amanga umuntu esamchuzayo. Ngizwe nginokudana okukhulu ngento ekhulunywe ngustazi manje. Amshiza khamuzi eziningi ezenkayi eziyifundile lento ozayizwa emsakazweni ezimbabwe kukhulumana FM. Wakhuluma eminyakeni wathi we are not grateful ukuthi umgwaqo wenkayi usuyakhiwe, uvelise ukhandiwe, and khona futhi ukhandwa angiyibone into akhuluma ngento ekhandiwe. Efuna nje ukuthi yena ajabulise abantu bakhe ama-paymasters, iZANU-PF, ukuthi abantu bayivotele.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezempilakahle zithi ubhubhane lwe-COVID-19 luya lusiba nganeno. Umcebisi kamongameli Joe Biden kwezegciwane le-coronavirus uDokotela Anthony Fauci uthi sesifika isikhathi sokuthi abantu bavunyelwe ukuzihambela bengagqokanga ama-mask. Inani lababanjwa igciwane leli selizinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 nelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Hayi gciwane lezi nsuku selingamthwala inganeno, lanxa silandela nje ukuthi lamhla amanumber lawa abaphansi uzonke ukuthi kugula abangaki, kufa abangaki, hhayi inani labafayo selisiba lilutshwana. Kodwa balokhu bememezela ukuthi hhayi abanye bayagula basile, laba ababevele bekade behlatshiwe. Abantu abagula bengasili yibona laba abala ukuhlatshwa. Bayatsho nje ukuthi lesi bhedlela zilokhu zigcwele. So kuyakhanya ukuthi umkhuhlane sesekhona ngenxa yokuthi njengomuntu nje obosebenza labantu, kumbohlala labantu, uyezwa ukuthi uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID, uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID. Kodwa hayi abantu sebegula i-COVID basile, kodwa nje sizwa kuthiwa abangasile yibona labangahlatshwayo, ngoba o-anti-vax abangafuni ukuhlatshwa yibo abahambayo. Gciwane hayi selinganeno sibili, kuyakhanya nje ukuthi hayi sokunganeno la. Xa usuhamba ezibhedlela lezi zisuku xa uzigulela omunye umkhuhlane ongasiyo COVID sebekwamukela, esikhathini esidlileyo bebengasamukela abantu abangela COVID.
Ubona abantu balokhu besalandela na imigoqo yabezempilakahle
lapha eWashington State kumbeni ngithi iSeattle area, basagqoka abantu amamask, lokuzama kwesinye isikhathi ukwenza i-social distancing, ngoba ungakhangela even indawo zokudlela sokwavulwa, kodwa uzananzelela ukuthi ematafuleni kalihlalelane eduzane eduzane, leqisa amatafula kube labanye laphana lalaphaya, ujengisa i-social distancing usesekhona. And enye into ekhanyayo ilokhuzeni like i-public transport balokhu besa-social distance, ngeza ukuthola abantu ngaphandle nxa bevela from the same household, begade bahlala ukuhlala ndawonye ibhasi ngangizibone mina lo bangayigadanga sedlula abanye abantu ema-bus stop ngenxa othenxenye udriver inani lakhe le-social distancing phakathi kwebhasi labeselanele. Kunzima lapha uthi ungafaki imask ngoba abantu bayakhangela ngendlela ezimbi, bakhangela ngelihlo elibi lokuthi thina silo governor vele ohlala nje qonqosela kuphela isikhumbuzo ukuthi you still have to mask and social distance. Okunye futhi okwenza ukuthi abantu bamask le-social distancing kuye kwathi ngesikhathi isikolo zivula lapha kuvulwa abantwana abagulile. So nxa ungagulelwa ngabantwana kusokuyagula lo mama lo baba ngikhaya. Lanxa kade bengabehlatshiweyo but baye bagulagula abantu nje. So khonkwana ukugula kwabantu kuyalikhumbuza ukuthi hayi i-COVID kayikahambi, kayikapheli. Ngoba elasezitolo nxa ungena loba nje bengasakhangeli njengakuqala uyahlangana lomunye nje u-antivax ongena engela mask. But emnyango wezitolo bayatshela ukuthi abantu bangene lama mask kodwa bakhona oziqoqoda.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seWashington State eSeattle. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions kumizamo yokuxazulula udaba lweholo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande.